indawo kamnumzane uBiden isobala isegcekeni abantu bebemthembile kakhulu ngesikhathi esenkathele ukuvota kanti bebenethemba ukuthi uzoba ngumnumzane ozangena enze izinto kahle kodwa izithembiso zakhe eziningi azenzile kusukela engena kakazigcwalisi uqakathekise ukuphikisana lezi nqumo imisebenzi eyenziwe ngumnumzana uDonald Trump ngakho-ke lokhu kwenza ukuthi abantu abaningi bangathakazeleli ukubusa kwakhe yikho sibona abantu lapha sebeze bekhuluma bhadla bekhuluma amanye amagama esinikeze siwakhulume lapha emsakazweni kodwa bethi hhayi uBiden kahambe kasisamfuni kanti-ke futhi ngibona ngathi kubi akukhulumileyo ukuthi athi amapholo kasebenzi ngoba yena ngokwakhe bewasebenzisa ngesikhathi ekhankasela ukuthi avotele abe ngumongameli bekhipha mhlawumbe phela ama-statistics okuthi iningi lakhe liyamthanda besebenzisa wona lawo mapholo kambe namhlanje ngoba amapholo lawo asesetshenziswa kuye ngithi asesetshenziswa against him usengathi yena kawasebenzi namhlanje ngibona ngathi lapha uswele mpela indlela angazilwela ngayo kodwa hhayi kusobala mpela ukuthi akasathandeki usehlulekile njengoba nathi sizibonela sihlele kulona leli lizwe
uthi uBiden iMelika isibuyelile esikhundleni sayo sokukhokhela amazwe omhlaba idlelana lamanye amazwe hathi lokho kwakusenzakala ngesikhathi sikaDonald Trump lapho iMelika eyayisihlehle nyovana ikhangele okwenzakala phakathi kwayo kuphela
khona vele umongameli oqakathekisa ukuthi ilizwe leli kube yilizwe elikhokhela amanye amazwe emhlabeni yinkulumo engalunganga leyo ngoba kanti lawo amanye amazwe wena kawenelisi na ukuzikhokhela kanti iAmerica yona yabe kwambani ukuthi ibe yiyo ekhangela amanye amazwe ilizwe ngelizwe kufanele ukuthi lizikhangele mhlawumbe i-region ye-region kufanele ukuthi izikhangele hhayi ukuthi kube khona ilizwe elizibeka lona esina ukuzitshaya isuba lithi thina yithi esikhokhela lapho kanti ungananzelela-ke umnumzana uTrump uzamile kakhulu ekuthini alungise iindaba zalapho ekhaya i-domestic issues owangaphandle akuthiye lapho kodwa nango-ke umnumzana uBiden lapha ngibona ngathi msakazi uyawahulula ngokuthi sibuyele kusikhundla sasokuthi futhi amanye amazwe ngoba singaphosi ukuthi emalangeni adlulileyo sibone bephuma sokunzima e-Afghanistan laphana bechayiwe ngama-Taliban bakhona khathi esekhaya lapha so ngibona ngathi hhayi ngamanga lawo ngamazwi nje awokuzitshaya isifuba ngamazwi nje awokuzama ukuthi avikele i-image yezwekazi le-America lo mbuso wakhe kodwa-ke nje sibona nje abantu abaningi abasebandleni lakhe labo mpela sebekubeka sobala ukuthi hhayi umnumzana uBiden asakufuni wehlulekile wayehlakaniphile kukhankaseni wacila abantu ngamazwi ekhuluma izithembiso asehlulekile ukuzigcwalisa wanikeza ithuba yiso isikhathi esifanele khona ake afezeke izithembiso zakhe lezo kuyehlula ngakho ngithi hhayi mina ilizwe le-America kangiboni selibuyele lapho lingabe lilesifiso sokuthi libuyele lapho kodwa isifiso esingalunganga ngoba yikuba isikhwaza phela lokho kanti-ke nje umnumzana uBiden amazwi lawo akhulumileyo kakusikho mpela uyaphosisa.